So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 9 kuzibandlela 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
esikwaziyo ngendlela uhulumende weZimbabwe asebenza ngayo yikuthi uzaqala uhlelo lokwetusela abalisi njengalokho esetusela amadokotela.
Inhlanganiso ye-Apex Council isilobele uhulumende imazisa ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizabambana ekukhalaleni umsebenzi kungafika amaviki amabili engakaze ngezeleli iholo.
Abantwana esengidlale labo sebeqethiwe vele kusele esibhedlela. Okusho ukuthi imali vele kayikho ukuthi umzali abhadale imali yesibhedlela.
Ezinye izikolo zibikwa zixotshe abantwana phezu kwembhadalo yama school fees ekuvulweni kwazo izolo. Umongameli Donald Trump uthi kabuyele emuva kudaba lwakhe lokwakha umduli wokwenqabela ukungena eMelika kwabantu abavela ngakwele Mexico ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ilobele uhulumende incwadi izolo imxwayisa ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizabambana ekukhalaleni umsebenzi kungafika amaviki amabili engakaze ngezeleli iholo. Okwamanje abakhalale umsebenzi ngodokotela njalo ababalisi labo bathi behlulekile ukuya ezikolo ngoba kabalamali yokugada amabhasi. Izisebenzi zikahulumende lezi zithi njalo zifuna ukuhlawulwa ngedola leMelika. I-Apex Council ithi uhulumende kumele akhuphule iholo lezisebenzi zakhe ngoba zithwele nzima ngokutshabalala komnotho. Umqoqo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yelizwe, umnumzana Decent Bajila uthi amalunga abo ehlulekile ukuya ezikolo izolo.
Abalayo imali yokugada amabhasi ukuthi babuyele ezikolo. Abafundisa ezikolo eziningi silabo lapha labo bathe bazofika kuwona lo indawo esikiyo ukuthi bazoletha izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe inhlanganiso kukhona engakuletha ukuthi bazwisisane konke balezifiso zokuthi babuyele baye emsebenzini. Abanye bakhona bebefonelana labafundi ababafundisayo bebanika izixwayiso zokuthi kuyini abangakwenza ukuthi baqhubeke besiya phambili ngezifundo zabo. Ngingakunika umzekeliso wokuthi umbalisi ofundisa esigabeni ezinjengasekheze ematopo uthe suka esikolo lapha defundisa khona ngenyanga ephelileyo usuke kuyi-$6 ukusuka emsebenzini esiya koBulawayo. Nxa efuna ukuthi abuyele khathesi emsebenzini esuka emaphisa which is under imatopo district esuka koBulawayo esiya emaphisa sokuyi-$20. Nxa usukusele ku-$6 usiya ku-$20 kube kanti iholo lombalisi alikakhweli. Lokhu kwenze ukuthi ababalisi abaningi bengenelisi ukubuyela ezindaweni zokusebenzela.
Libone ngani uhulumende uza kwamukela ukuthi ababalisi ababuyi esikolo ngoba bengelamali njengoba nxa umuntu eqhatshiwe elomlando wokuthi aye emsebenzini?
Esikwaziyo ngendlela uhulumende weZimbabwe asebenza ngayo yikuthi uzaqala uhlelo lokwetusela ababalisi njengalokho esetusela amadokotela, njengalokho esetusela omongi labomongikazi ukuthi nxa bengabonakali emsebenzini uzaqala ukubaxotsha. Sesixhumane lamagqwetha ethu ukuthi ahlale elindile ukuthi asize laba bantu abalwela amalungelo abasebenzi ukuthi bangahlukunyezwa nguhulumende. esilalo kakhulu yilolo lokuthi uhulumende ufuna ukuya kulokho okuthiwa i-National Joint Negotiating Council. Kube kanti nxa ungabala i-section 65 we-constitution yeZimbabwe uveza lokho okumele kuthiwa yi-collective bargaining.
Umnumzana Decent Bajila ngumqoqi wenhlanganiso wenhlelo zenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yelizwe. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo ezinye izikolo zibikwa zixotshe abafundi abangakabhatali ama-school fees ekuvulweni kwazo izolo. Lokhu kwenzakalela nxa uhulumende wayethe abantwana sebezafunda kungelambhadalo. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomzali uNkosazana Rita Ndlovu.
Abantwana ebisemdlale labo sebeqotshiwe vele kusele esitesi. Okutshengisa ukuthi imali vele kayikho ukuthi umzali abhadale imali yesitesi. And ngesi nezikolo zele zisithi zifuna ukubhadalisa ye-foreign currency. Izathi ubhadalisa ye-foreign currency yelathi siwafoli i-foreign currency ifola imali ibhondi yethu njani. So yikho ungale zikhona emzalini nakutitha konke kuyafanana. Abantwana abaqotshiwe namhla ngikhuluma siwabafundanga ngoba sebabiselwa ngekhaya. Lezizathu zokuthi labo izisebenzi zona ezamatisha abanye bayakhonela. So bayafisa ngina ngikhangele bayafisa nokuthi abantwana bonke bangabhadali benze ukuthi bangasebenzi. Yena bathola imali engenzani engenelile. So ezathola isifundiso esikolo kodwa imali yakho ifola ingenelile. Kugcina vele kungalasizathu sokuthi uhambe emsebenzini ngoba imali oyisebenzelayo ayitshali ukuthi wenzele yenze izinto zakho zonke ekufuneke zenze.
Sike sezwa uhulumende esithi imbadalo ezikolo izasusa. Kati vele kuthiwa kuyaqalisa nini lo?
Vele into yabo bahlala bekhuluma sokungazathi kuthiwa yizimbongi yathi imbongi yakwazi iyabe ihlala ikhuluma ulutho ikhuluma kuphela ipreza uhulumende leyo vela kunamuntu ongamthatha serious ngaphandle nxa kuyizuthi kule into erong ekiyo uyayithatha serious but nxa uwumuntu sibulopheleleyo awuthathi awubathathi serious yeza siqinise khonokho abakukhulumayo akunamuntu awungakuvuma bangaze bakhulume njalo sebedeleleka bangaze bakhuluma the sibakhuluma ngokuthi ama-prizes angakhwela abantu bakhuza intando yabo ngoba afuthi ungabasweli ngoba khonokho umumo elizoyenzakalayo vele ukuthi umuntu yenza into ayifunayo. So konke khonokho abakukhuluma yizeleza kunanto abazayenza bazabe khuluma behlabela bezame ukuthabisa abantu kodwa kungala nto abazayenza.
Sike sezwa amanye amatitshala esithi azayenelisa ukufundisa abantwana ngaphandle kwesikolo. Usuke wezwa yini abakhona abafundiswayo ngaphandle kwesikolo bebhadala enye njalo imali?
Kholapho esihlala khona vele kulaba sithi abenza ama-externalization abantwana uyaphuma esikole ayethole efundisa endlini abantwana bonaba abafundisa esikole ayebafundisa kinesendlini abazali bebhadala likhona sikuzenzekani.
UNkosazana Rita Ndlovu ngumzali ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuba amalunga edale lePhalamende sekhuthaze uhulumende ukuthi achuchise udaba lokubuyela kweZimbabwe kumanyano weCommonwealth. Iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com lona libika ukuba umkhokheli womanyano weCOD umnumzana Elton Mangoma ukhululwe izolo ngemva kokubotshelwa icala lenkohlakalo ngomvulo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu, kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Ngiyalibingelela basakazi beStudio 7. Mina engikhulumayo ngikhalaza moyo ngizalwa eKhezi Saneseni eTutuwane ngaphansi kwasophuka uMorgan Moyo. Engithanda ukukhuluma ngakho lapha lokukubeka sobala indlela esiphila ngayo kuzonezi insuku lokho kungene upresident wethu omusha qiniso eqiniso impilo ebantwini ayisekho ngeke ngitsho ukuthi ngikhuluma amanga but ngikhuluma iqiniso impilo ebantwini kayisekho asazi kumbe nguhulumende asazi kumbe ngabantu abazenzelayo kodwa yeyi ya chayile idola leli ababiza bethi bond hayi lisichayile madoda asisazi lokuthi senzeni yikho hayi basakazi kubekani alubisebenze lwenzayo umsebenzi omhle kakhulu alenge abantu abawusolayo bethi ya studio 7 studio 7 hey istudio se opposition party akula opposition party la lina likhuluma iqinisa likhethi izano PF yilipi party likhuluma into enza kala straight hayi ukufihla umpini njenge radio yethu le abathi iRadio Zimbabwe iko studio 7 phambili siyabonga ngani uNkulunkulu angaliphathisa mina ngingikhalaza iphuma esaneseni 21 kusobhuku umogeni ngiyabonga qhubekani ngomsebenzi.
Kodwa kubuhlungu manje okwenziwa ngohulumeni wakithi kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi even noma engakufundisa ufunde mpela uthole ukuthi ungathola umsebenzi kodwa uyakubhadalisa ngenxa yokuthi esefunda ku-abuse kumele angustrike akumele angucomplain ezomele usebenze so ngenzisuku zanamhlanje ukufundisa abantwana is useless sesiphila back to i-system yokuthi umntwana angabakwazi ukubhala incwadi nokwazi ukubala then nokwazi ukubhala ibizo lakhe sokuright yikho kwenzakalayo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kubalela wona ke khonapha emsakazweni umbiko wakho uyenelisa njalo ukuthumela kulilizwi olirekodileyo nge-WhatsApp. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olukhangelane lendaba zeziphepheli kumanyano we-United Nations luthi luphakathi kokucwayisisa udaba lomunye untombazana obalekele imuli yakhe kwele Saudi Arabia ngemva kokuhlubuka kukholo lwesiMuslim esithi luncindezela abesifazana. Untombazana lo useThailand okwamanje njalo uzama ukuyadinga ubuphepheli kwele Australia. Iziphathamandla zithi indizamtshina seziqalisile njalo ukuphapha egcekeni le-Heathrow eNgilandi ngemva kokumiswa kwazo izolo kusesatshelwa ukuthi zingaphanjaniswa ngama-drone. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Uhlandla lethu lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika namuhla sixoxa lo mnumzana Nkosi Ndebele yena owabuya kuleli eMelika ngomnyaka ka-1999.
Ngabuya eAmerica ngo-99 qeda isikolo ngase ngibuya ngapha ku-college ngafundela eTennessee. Ngaqeda 4 years ngiseTennessee ngabe sengibuya eTexas ngapha. Hayi impilo njengomfana omncane uyakubona uphongubona bona uzamazama kodwa akulula. Kwakunzima siqalisa especially ngapha eTexas ngoba umuntu wonke obuya ngapha yabe ngela amaphepha esabe siyadinga ukuthi izinto zilunge ngapha. So kwathatha isikhathi ukuthi silungise konke khonokho. So before konke khonoko kusokulungile hayi impilo yayenze yabe senza izinto mbijana mbijana usesaba ukuthi hayi bengambamba bengangenzani ngiyabuyela ekhaya ekhaya akula lutho ngalo kodwa kathesi hayi izinto sezalunga so ngapha sokungani kulula mbijana
wenzani kahle kahle
So ka Tesmina nisebenzele company kuthiwa yi-Sirius XM. So bayenza i-satellite radio, it's the largest satellite radio company in the world. Mina ngenza i-marketing analytics. So nisebenza mainly ngama-numbers. Ngiyabe ngikhangela ukuthi nxa senza ama-campaign, nxa sifuna ukuthatha ama-marketing campaigns, sifuna ukwengezelela ama-subscribers ethu. Ngiyabe ngibona ukuthi which strategy should we use based on ama-numbers engiyabe ngiwabona. So my title is Marketing Analytics Manager.
Ngiyayithanda i-Sirius XM njalo ngilabangani abayilalelayo, kodwa i-subscription yenu iyadula mani.
Ya iyadula, abantu abaningi batsho njalo ukuthi hayi kuyadula. Ikuthi nje singama first movers, yithi sodwa esenza i-service enjalo. So you find ukuthi nxa ungiwe wedwa wenza into uyakudulisa mbijana until kuya ama-competitors, then kungabuya ama-competitors, then maybe uyaqalisa ukulowa i-price yakho mbijana. But hayi ngiyavuma sibili ukuthi the consensus is kuyadura mbijana.
Awulaso yini isifiso sokubuyela eZimbabwe lawe ngelinye ilanga uyeqala eyakho inkampani efana le-Sirius XM?
Hayi, isifiso sikhona sibili. Even kathesi so siyalungisalungisa ekhaya ukuthi sizame lo mkami ukuthi sibuyele. Kodwa nxa sibuyela siyabe sifuna ukubuyela singama-businessmen, ithi le zinto zethu esizenzayo singasebenzela omunye umuntu, kodwa sithi thina si-create i-employment khona ngale khaya. Isifiso sikhona sibili ukuthi kunzima eZimbabwe kathesi, so uyabulungisa kodwa ukhangela uphandle usithi hayi othi sike sime mbijani.
Khona ungathini ngomumo oseZimbabwe, uzwa njani nxa ukhangela okwenzakalayo?
Akathesi ukuthi singaqalisa sikhangela ukuthi abantu abakhona kathesi sebelomnyaka ngithi umnyaka la 2 months, akathesi kuyabheda. Kodwa ma ukhangela thina ngapha sithi hayi wothi sibanike isikhathi mbijana, kodwa kathesi hayi siyakubona izinto azilunganga. Indaba yepetrol leyi, nxa ungela petrol akula business esebenzayo vele, nxa ungela currency akula business esebenzayo. So yizo ezinye izinto ezisihluphayo nxa sikhangela singapha.
Ukugqiba nje ingxoxo yethu Ndebele, bakhona yini ongathanda ukubabingelela mhlawumbe izihlobo labangani?
Ya ngifuna ukubingelela ubhuti wami uMthulisi ekhaya ngalo ukhona koBulawayo. Ha, labangani bami bonke ha baningi.
Lo ngumnumzana Nkosi Ndebele oyisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uza kwenza umhlangano lamalunga edale leCongress namuhla bekhulumisana ngemali athi uyayifuna ukuze kwakhiwe umduli okwenqabela ukungena mahlayana kwabantu elizweni lakhe bevelela ngakwele Mexico. Emazwini wethu le kuhola elisanda kwedlula, uTrump uthe umduli lo kumele wakhiwe ngokuphangisa ngoba kulezi gilamkhuba lezidlova ezifohla santando zingena kwele Melika. Kodwa abebandla lamademocrats kabavumelani laye. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
UTrump wethule lokhu izolo ntambama eWhite House embikweni wakhe oqakathekileyo, lapha bekhuluma khona ngokuvalwa kwezinye ingatsha zikahulumende langemali yokwakha umduli emngceleni wamazwe la.
I have invited congressional leadership to the White House tomorrow to get this done.
Sengicele ukuthi amalunga edale leCongress abuye eWhite House ukwenzela ukuthi silungise udaba lolu.
In order to support national security.
UTrump uthe kuyamangalisa ukuthi kulabantu abachothoza umduli afuna ukuwakha.
Some have suggested a barrier is immoral. Then why do wealthy politicians build walls, fences and gates around their homes?
Abanye bathi akuqondakali engifuna ukwenza, ikakhulu nxa ngisithi ngiyakha umduli. Kodwa ke okumangalisayo ukuthi abantu abalezikhundla eziphezulu bale miduli ezindlini zabo.
They don't build walls because they hate the people on the outside, but because they love the people on the inside.
Ute amalunga ebandla lamademocrats kawafuni ukuthi kuvinjwe abantu abangena kwele Melika ababulala abantu makhaza. Ute umngcele osezansi kwelizwe le Melika ungenisa izidakamizwa ezimangalisayo.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs, including meth.
Umngcele lo ungenisa izidakamizwa eziningi kakhulu ezinjenge meth, iheroin,
cocaine and fentanyl.
Ute kulabantu abaningi abangena emngceleni welizwe leMelika lele Mexico okwenza ukuthi azame ngamandla wonke ukuthi kuvinjwe ngwakha umduli.
In the last 2 years, ICE officers made 266,000 arrests of aliens with criminal records.
Emnyakeni embili edluleyo kulabantu abaningi ababothwe bezama ukungena elizweni leMelika okugoqela izikiwi labathengisa izidakamizwa.
And 4,000 violent killings.
Ute kulabantu abaningi kwele Melika ababulawa ngabantu bokuza abangena ongekho emthethweni elizweni leli. Ute ama Democrats afuna kube lomduli owakhiwe ngensimbi.
At the request of Democrats, it will be a steel barrier rather than a concrete wall. This barrier is absolutely critical to border security.
Ukucelwa ngamademocrats ukuthi kumele kube lensimbi ezizafakwa emngceleni athi umduli.
This is just common sense.
Kodwa ke amademocrats amelwe ngunkosikazi Nancy Pelosi okudalele House of Representatives lo Senator Chuck Schumer bathi uTrump ukhuluma angakwaziyo njalo usenga ezimithiyo.
President Trump must stop holding the American people hostage, must stop manufacturing a crisis.
Umongameli Trump kumele ayekele lokhu akwenzayo, avule uhulumende.
And must reopen the government.
Ushuma uthi kulabantu abanengi abasebenza kuhulumende abathule nzima, abangasatholi iholo, ngakho ke uTrump kumele avule uhulumende oselesikhatshana evaliwe.
Having failed to get Mexico to pay for his ineffective, unnecessary border wall, and unable to convince the Congress or the American people to foot the bill.
Umongameli Trump oseyehlulekile ukuthi ilizwe leMexico libhadale umduli wakhe, uvale uhulumende weMelika ukwenzela ukuthi athole imali yakhe yokwakha umduli.
Has shut down the government.
Uphinde wathi uTrump wenza engani ngumuntu ololaka lwamanga.
President Trump has appealed to fear, not facts.
UTrump ufuna ukubusa ngokwethusela, hathi ukuvikela uZulu.
Division, not unity.
Ugcizelele esithi uTrump uyethusela. Uthe kulabantu abanengi asebedubeka ngenxa yokuvalwa kukahulumende. Ngakho-ke uthe uTrump kumele avule uhulumende ngokushesha.
There is no excuse for hurting millions of Americans over a policy difference.
Ukuvalwa kukahulumende kuzwisa ubuhlungu izisebenzi njengoba imuli eziningi zingela mali yokuthi zithenge izindlu njalo labalimi bengasoze bethole imali yokulima.
Federal workers are about to miss a paycheck. Some families can't get a mortgage to buy a new home.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika uthi akuqedakali okwethulwe nguTrump.
Thina besicabanga ukuthi mhlawumbe uzo-announcer ama policy pronouncements around indaba yona le ukuvalwa kwegovernment lo le ndaba ye border wall le ayifunayo, kodwa sizwe nje ephindwe egcizelela izinto ayezikhuluma ku campaign trail yakhe.
Okukhulunywe ngama democrats ke ubona njani?
Bathi bona indaba le eyomduli ofunwa ngu Trump ngumduli ongasoze uncede ngalutho nje ikuwaste imali.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani kwele Melika osokulamalanga phose angamajumi amabili kuvalwe ezinye inhlangothi zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKips Dube.
Pulele ngingene, ngijele ngantu jambila mpulele. Habale maliga tibai chola ganja. Habale maliga tibai funa ganja. Dijele gantunja pila mulela la nginge. Dijele gantunja mulela la nginge.
Ijahe elidala idlozi kwezomculo umajaha odwa Ndlovu Jayza Maravini sigqibela uhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngengoma yakhe emnandi ingoma ethi Ntunja Mbila. Hayi, siyabonga ke yahlabela linsizwa idabuka phansi le kwamahlaba ithwale esikhosini. Singake hlukani isikhangele ebezihamba phambili. Ihlanganiso ye-Apex Council isilobele uhulumende imazisa ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizabambana ekukhalaleni umsebenzi kungafika amaviki amabili engakaze engezeleli iholo. Ezinye izikolo zibikwa zixotshe abantwana phezu kwembadalo yama-school fees ekuvuleni kwazo izolo. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi kabuyeli emuva kudaba lwakhe lokwakha umduli emngcelweni weMelika leMexico. Hayike kwanelo kwalamhlanje okwamanje sihlobo esithandekayo likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 PM tamba maphela. Olivalelisayo esithi litshone kuhle engumathuka izinduna. Kololokwana wamathuka nduna wafuphatila ntungamilinkomo. Litshone kuhle.